Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi igciwane leCOVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo.
Khonokhuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwe-Court mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo. Ugatsha lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakoBulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66, iMatabeleland South elamachumi amabili la isitshiyagalombili 28, iManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310, kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaziye ukuthi kwenzakalani koBulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID, kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yini uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibo godini laphana kibo okay kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibo Hamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokhuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi, abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe uze lusile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningi iminye eminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart befikile eklasini or 2 meters apart, kodwa babe gade uzubukho phela. Njalo ukutest temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikuma committee athile akhangela lolu daba.
Nikhuluma nje ngivela kwelinye isonto ngivela thatha wona amanzi. Uamanzi lokho eludubo yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kali cheese kube yileliyane elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokho sabe sikhongozele ngakho. Njalo amanzi siloko siphakathi kwalo uhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engcenye kwezinye indawo. So udubo lwamanzi lokuqhubeka siya phambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Kulolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akulanto ejinjileyo. Kodwa ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana akhona ilawana ekhangelane lepopulation yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kweleZimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dam ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke kodwa-ke kathethe sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani dam yabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengoba engunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzela ukuthi ipopulation yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo sithi councilor yaqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo ungakhangela ama-storm drains amaningi amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi. So usithi councilor kakacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakoBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo kunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi city council icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps ama-water kiosk ama-jojo tank lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afike avule impompi.
Lo ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba weHigh Court koBulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla leMDCT. Esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednikho Bebe lukhangelelwe lamhlanje. Umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna uncintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokhu lumhlangano kumele umiswe. Kodwa unobhala webandla leMDCT koBulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile lemizamo kaBebe.
Igama uNomvula Mguni, ngingusekretary weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers. Njalo ngokusisa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulo daba lokucatshwa kwemali ebandleni imali engasetshenziswanga ngemfanelo ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana lemali ubusela into esingayiquzeleliyo sibili kodwa ke okwamanje ngike ngikhulume kakhulu ngakho ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho ngoba imali yephathi kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe okutransparent okwaziwayo i-leadership isazi. Lokhu mbona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent so okwakhathisa imbona ngazani okukucila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvele uhlezi sithi uqiliwe kodwa abantu abamele bangena siyabazi amalista sehambile ngabe ngina siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye
unkosikazi Nomvula Mguni ngunobhala webandla le MDCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Retech ibandla le MDC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa lokho kulandela ubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni lekhwekhwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla amapholisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele esikhulumeli saleli bandla wobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris yikuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu. Ngoba lokhu kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini beZimbabwe nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi seku-ground so thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba so khonokho osokwenzakala yikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi ugcwalisa khonokho evele sasikwazi ngomnangakho singazi lapho ababevele belethemba kuye ye so lokho ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokho akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulomnangakho abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza kwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
yes ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela emi imgoqo sebecatsha ngecovid sebecatsha ngecovid ukuthi hayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa yecovid besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emakhansili in the parliament kokuphela hayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba unkomo uJoshua Mafukufuku nabakhitshe abantu abaningi abezaphu kwiparliament ngesikhathi umnangagwa besangominister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le elacost abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo imizamo yokukhuluma namapholisa ngalolu daba yehlule le yi-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elesayithi lithi kulo mama oleminyaka engamashumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho le-Beitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lithi isigilamkhuba esaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa kweminyaka engamathumi amabili andivana abotshwe eBaitbridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBaitbridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani baqhakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumpakazitha Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo kade ngiyiphethe nomoyo Chuma. Okungithekisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi ngoba kukhulunywe nguChuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izano PF le aphakathi kwayo yiyeka liyana eyamashona ka-1893 lingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni lawo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besiNdebele ngemva kokunyamalala kwenkosi babe ngabantu besishoneni beguqu ngabalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izapho ngoba izapho yayisimali lisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo, bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa nabezulu ababalulisayo e-Afrika. Afrika yonke jikelele bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona ukwaZulu liya nakomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babesebesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhulumayo kuVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Yes, siyezwalana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezano kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezano. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezano. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala amahloni futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakwazi noma bengaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga isezindaba sifile ngenxa yezano PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshulwe yonke into abadlula mahhala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu bengaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanu PF sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. iZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanu PF lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke kunokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singelaseyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalela uyanyamalala kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzweni okusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi i-MDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizwana zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezamphiwe vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula nalipendula kuyinto uzidoduza lizidoduza ngento engekho lisokolisa abantu abantu bezamphiwe ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa ikorona idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe ikorona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebebuze beqala ukubanje ngoba akunanto enziwayo yigovernment engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa igijimele ukufaka imali ezambenzeni igijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zenu kuhlela imali engukheshi ebambekayo unje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanje ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezanphiwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usomlomo edalele Senate umnumzana Mitch McConnell owebandla lama-Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye utshayele uBiden ihlombe izolo. Kunezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kule nani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo ka-Trump yokugenqula impumela yokhetho.
Hayi, kamangali mina ukubona kula bantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi banekele ukuthi bamsekele ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right left right abaka left abaka right abaka left abaka right kuyangena ebantwini. Kanti kungamkhumbula esa campaigna lapho ngo-2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingakudubula umuntu lapha estridini e-Main Street abantu engenzakala abantu baqhubeka belokhu bengisekela baqakeza abantu baqakeza.
Khonoku uphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye, lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe ukwehlukana kwabantu lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu ezingathi laba bamhlophe i-half-half, i-70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Ikho-ke kuyakhanya ukuthi kuqamukene sibili kwathi khwa phakathi. Kuthe khonapho-ke ku-70-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote basebeswinga besiya kuBiden baba yi 8 million so ke yibo laba baphushe uBiden ukuthi athathe lombuso kulabantu abaningi kakhulu abasekele uTrump abakhuluma yona into yokuthi uthathelwe ama-votes ngoba nxa ungakhangela 70 million abantu abaningi kakhulu so ke kukhetho oluzayo kuzamela iswing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho eliyikho khona so ikuya ngikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years babe lokho sisatshontshela ukhetho satshontshela ukhetho njengakhona lokho kuyabe kulokhe kulomkenke yona lowo so ke ilizwe leli idemocracy yona leyo kuthiwa idemocracy ambona ngathi ichayekile kakhulu ichayekile kakhulu sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Raphael Mkhuthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseTexas.
Kondana ingoma ye Shabalala Rhythm ngibela ke uhlelo lwalamhlanje.
singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.